mina ngilokudana zilokumangalisayo ngibuye njalo ngethuka ukuthi kathi mhlawumbe kathi kubona kuyachiya na yini kumbe mhlawumbe abantu babelezi njongo ezishiyeneyo ngibese ngisithi khona ngigcwalisele ukuthi kodwa kungethusi lokhu ngoba abakwenzayo labo babengabancindezeli bethu la izolo kuthithi mhlawumbe lakathi sabasifisele okuhle ngoba nxa ngikhangela mina umntwana ozalwayo namhla ayezalwa egijima uzalwa akadodombela acathule abuye ayenze njani azaqinise ehamba ehambe besegijima abantu laba bakhanya bekade bejahe kakhulu ngemva komumo esiphume kuyo umumo wombuso banodlulileyo obunzima kakhulu oyiwo kade esisese sikhangele umnankagwa wabuya wenza into enhle umangalisayo ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo kumbali yelizwe lezimbabwe ngitshela izolo kusese-1980 lakubane kuseseyizabhu nezanu awuzange kube lokhetho olukhululekileyo kwakule kukhetho olusabekayo olubi olokuthuselo lokunyeka kodwa kakhesi namhlanje ngikhuluma nginje ukhetho olukhona olube khona olukhethokhokelelwa umnankagwa luyamangalisa kodwa lugcine nje soluphonga ungcoliswa ngezinye izinto ngemva kokhetho ukudutyulwa kwabantu lokhwana lanilani okwade kungaphathelana nangale ukuthi ukhetho luqhutshwe njani kodwa ke kala amazweni abo ebhotswana uphele umongameli webhotswana ukuthi uthini khangele esouth africa uyabuya kateso ramaphosa uyabuya leqembu qile iqula lakhe bayasincedisa ukuthi uhlelo lwethu lukhambe bayasondela ukuthi ama-sanctions asuswe kanti bona babafuna thina sihlale sihlupheka ngobani bona babafuna ama-sanctions ehlale khona phakathi kwethu thina siyakuzonda kakhulu khona ukuthi abantu bengakuboni ukuthi abantu bayahlupheka kuleli lizwe
babundlovu uyakhuluma lapho babugawule njalo sibone uhulumende kababa uMnangagwa eqhatha enye inkampani yakwele Melika ukuze imkhulumele lohulumende kababa uDonald Trump esule izijeziso ubona iphumelela yini khonapho
ngibona ingani ikudlalisa imali kudlalisa ama-resources ukuthi kudingwa umuntu ozake asikhulumela le Melika abadala bathi ungathanda ukudinga umthakathi kwesinye isikhathi uyagcina umbamba egumeni ubamba unyoko obuthakathi yikho lani ngibona ingani umthakathi okhona osilethela ama-sanctions ukhona lapha ezimbabwe yithi ngokwethu abantu bezimbabwe ibandla lezanu p f uhulumende okhona indaba yama-sanctions ukuze ama-sanctions aphume yikuthi thina sikhangele sibone ukuthi ilungelo loluntu liyaqakathekiswa elizweni kuyazenzakalela kodwa ukuthi ama-sanctions aphume akudingakali ukuthi size sihambe siyelobha siyecela ukuthi kaphume umgabe ephumile esikhundleni sathaba kakhulu sathi umgabe besincindezela kodwa sikhangele abantu asebefile ngemva kokuphuma kukamgabe sokubusa laba abakhona kathesi sebebaningi kakhulu sikhangele abemalungelo oluntu sikhangele abamelele izisebenzi sikhangele amalungu ephalamente e-NDC alliance asebothiwe avalelwe sikhuluma kanje basesitokisini baningi kakhulu bese siphuma phandle sithi hhayi ama-sanctions kaphume bakithi thina silunge kakhulu umthakathi uphakathi eyadini yethu khona lapha emzini wethu kasizilungisise thina ulungelo loluntu kaluhlonitshwe kungenziwa khona lokho ngibona ingazathi mina ama-sanctions azaziphumela wodwa
babugawule isigodlo seMelika eZimbabwe sethule umbiko namuhla sikulandula ukuthi izijeziso zenotho lezi ziphazamisa uzulu weZimbabwe ijikelele sithi izijeziso lezi ziphazamisa abantu zeZanu PF kuphela bona labo abajeziswayo
into le abayikhulumayo yincwala ngokuthi nxa besithi bona izijeziso lezi ngezikhangele iziphatha amandla zeZanu PF ngabane ngabona ngabantu abahlala kumbe angikwazi kumbe bahlale esihlengeni solwandle abangayaziyo impilo yabantu ukuthi abantu bezimbabwe banjani kufana nomuntu othi yena nxa izulu lisina esiqintini ethi uzathi izulu lina ensimini yakhe kuphela ngabantu abalahlekileyo labo into leyo abayikhulumayo ayisoze yafakenza umuntu ohlupheka layo ngumuntu ovele nguzulu wonke ezimbabwe bonabo abantu abathi babathagekile bani abahlupheki ngitho ngamanga lawo ukuthi bayahlupheka kumbe bathini abahluphekayo nguzulu wonke ama-sanctions ahluphe uzulu wonke okhona uwonke wonke wonke lo into mina emangalisayo yikuthi kanti bonabo abantu bona balamehlwa anganani ukuthi besuka khona le America amehlawe ukukhali ayibona ifundo lokuthi leZimbabwe lapha bese sihlwa ukubona uCyril Ramaphosa kambe ukhona upresident omuhle njengoCyril Ramaphosa wena ukhona upresident omuhle njengolokuzeni upresident eBotswana amadoda anjengana lana nga ungangitshela ukuthi lezi zinto ngamele ukuthi yena upresident ongamqamba kade sona even uDonald Trump cannot match Cyril Ramaphosa
kuyiphethe babu Ndlovu
singathi thina umgaba wayengcono ngoba ekucineni kwakhe abantu wayengasabahlukuluza ngale ndlela esesibona abantu behlukuluza ngayo ikhule thina njengebandla le-MDC Alliance sithi thina abatshintshe abaguqule izenzo abantu bezanuphepha ama-sanctions aphume akona muntu owafunayo kodwa ahamba ngezenzo sesiguqule izenzo zethu athi ngomlomo athi kuhlabela uRamaphosa kuthiwe muhle kakhulu lathi siyambona muhle mna ngagqwalayeka abe muhle phila kati wayena engafuni ukuba muhle njengoRamaphosa